ke yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 26 ngonhlangula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ele
Zimbabwe likhangelelwe ukuba lezethekeli eziningi eziza kuza elizweni. Zisebenzisa indizamchina kulandela imbiko ethi kulamankampani amaningi asetshengise isifiso sokuphaphela eZimbabwe.
Bekele ukulawayo sitshintshe i-identity yethu. Sesazakala njengabantu labantu abatshona besithi ba-marginalized, betshona besithi abanamanzi. Kikhumbule ukuthi kwathi kuqala iprojekthi yeZambezi yayiqale kungatsho ukuthi imali izavela eHarare. Yayiqale bantwini. Let's change our identity. Sinanzelele ukuthi akula umuntu ozasenzela.
Uhulumende weBrithani unikeza iKhansili yakoBulawayo izigidi ezintathu lenxenye i-£3.5 million yokulungisa imitshina yokuhlanza amanzi okunatha kuleli dolobho.
Umhlangano wamanyano we-African Union Summit uqalisa ngokusemthethweni kwele Equatorial Guinea umgcinisihlalo uNkosazana Dlamini Zuma ikhuthaza inkokheli ukuthi igcwalise izithembiso zokusebenzela ukulondoloza ukuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolo msakazo.
Ele Zimbabwe likhangelelwe ukuba lezethekeli eziningi eziza kuza elizweni zisebenzisa indizamchina kulandela impiko ethi kulamankampani amaningi asetshengise isifiso sokuphaphela eZimbabwe. Sikhuluma nje kule nkampani yakwele Bilitane eFastjet esizaqala uhambo lwendizamchina iphaphela eZimbabwe ivela kwele Tanzania isiya eHarare kumaviki amalutshwana alandelayo. Lokhu kulandela umhlangano owenzelwe edolobheni leVictoria Falls wamankampani awendizamchina owe Route Africa. Amankampani ambala wabikwa iseveze isifiso sokusebenzela eZimbabwe ngoba kungeladlakela njengamanye amazwe. Ele Zimbabwe lilamagceke ambalwa alezakhiwo zangalezi nsuku kodwa zilutshwana indizamchina ezifika elizweni kulandela izijeziso zenotho ezetheswa ele Zimbabwe. UChris Gando Studio 7 uqoxe lomphathintambo wezokuthwala umnumzana uBeth Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Iruti yako nizaba Dar es Salaam, Lusaka, le Harare. Njalo kanya imzamo yoku sebenza lolu daba siqalisile. Sekungathi sekulokuvunyelwana okuthize but sekusele nje ukuthi kugqizisele ilokhu vele isivumelwano leso sokuthi ngaqalisane. I think izaqalisa ngamalanga amalutshwane abuyayo.
Sizwa njalo kuthiwa akhona amanye ama-airline lawo asetshengisele ukubana engafuna ukuthi asebenze eZimbabwe.
Kalato mhlangano we-Route Africa labade kulama-airlines angathi angamachumi amahlanu lapho kube labantu ama-representatives laba bameli ama-airlines ababe 350 delegates kade bezokhuluma ngendaba zokuphapha zendiza lapho esibe lo mbono okuthi kungaba lokusebenzelana njani phakathi kwamazwe lawa aphakathi kohlelo lwe-Route Africa. Kanti kuthe kukhulunywa khonokho kwaba lalaba abathi bafuna ukuthi baqalise ukuphapha babuya eZimbabwe.
Kungakutshengisa na ukubana amagceke lawo okufika khona indizamchina ama-airport ayenelisa na ukubana kube le ndizamchina eziningi?
Kunjalo sibili ngokuthi bathe besenza lo mhlangano kube nethuba lokuthi bahambe beyotshengiswa izakhiwo ezenzakala ku-airport e-Victoria Falls. Isakhiwo esimangalisayo esenziwa yikhampani yeChina esijabulise ama-delegates kakhulu ngendlela ekhiwa ngayo kumbe ezakwakhiwa ngayo. I-runway sizaba ama-kilometers angu-4 le-building entsha esakhiwo esitsha se-Victoria Falls esihlomalisayo esijabulise ama-delegates wonke.